isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Hola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 15 Ngcwabakazi 2018 ngu President Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa awezetharaphi athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo we-MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizwe owe-Constitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kuthi-ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Isiphathamandla somanyano wamabandla aphikisayo OMDC Alliance njalo engumkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Tendai Biti ubikwa ebotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe leZambia ekuhlangothi kodwa oleZimbabwe. Lokhu kuvezwe lipholisa elambophayo umnumzana Jealous Nyabasa obesipha ubufakazi emthethwandaba kamanje eHarare namhlanje. Umnumzana Biti wetheswa icala lokuchutshozela udlakela ngemva kokhetho kanye lokumemezela impumela yalolu khetho ikomishini elelungelo lokwenza njalo eyeZimbabwe Electoral Commission ingakakwenzi lokho. Wabalekela kweleZambia ukuyadinga ubuphepheli esithi wesabela impilo yakhe ngoba kulabantu abadubule emoteni yakhe labazame ukumthumba. Uthi akufanelanga athonisiswe icala aletheswayo ngumthethandaba weZimbabwe njengoba wathunjwa ekweleZambia lapho ayidinga khona ubuphepheli. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo uyawaphika amazwi kamnumzana Nyabasi olipholisa ebufakazeni kwakhe emthethwandaba. Udaba lolu luzathethwa njalo kusasa. Asizweni amazwi kaNkomo ekhuluma leStudio 7.
Kuda kunyara kuchiraswe paso chibi chokutanga zvavari kuti vakaita aizvimosha.
Sifuna lesi sicelo silahlelwe kachana. Okwakuqala, okuthiwa kwenziwa akusilo kuqala ngoba amaphepha abawethulayo kawafakazi lokhu. Okwesibili, abalandelanga umthetho ekwethuleni amaphepha la.
Lo ke umnumzana Harrison Nkomo igqwetha elimela isiphathamandla se-MDC Alliance njalo imkhokheli we-PDP umnumzana Tendai Biti kungamazwi akade tolikelwa nguChris Gande. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethwandaba waphezulu welizweni we-Constitutional Court okuphikisa isicelo esethulelwe idalelinye umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Asizweni udaba esilethulelwa ngubathabile Masuku.
UChamisa uthi ukhetho lwaba lokuqilibezela okukhulu ngoba amafomu awe-V11 abalawo aveza ukuba wanqoba kulolu khetho ngesilinganiso esikhulu laloba ikhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission yazise ukuba uMnangagwa unqobile. Elinye lamagqwetha kaMnangagwa njalo engunobhala obona ngezemithetho ebandleni leZANU-PF umnumzana Paul Mangwana ugcizelele ukuba bethule amaphepha abo ku-Constitutional Court. UMangwana uthi amaphepha abawethule emthethwandaba agcizelela okwethulwe ngabezeki ukuthi uMnangagwa nguye onqobileyo kukhetho lokudinga umongameli, ngakho-ke bakhangelele ukuthi lolu daba luzahlaziwa edale liphume lesinqumo ngokuphangisa. Amagqwetha kaMnangagwa ake azama ukungenisa amaphepha la ngomvulo kulikhefu kodwa afica idali le-Constitutional Court livaliwe. Ngemva kokwethulwa kwalamaphepha, umthetho unika uChamisa insuku ezintathu ukuphendula okwethulwe ngumnangagwa phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Ngemva kwalokho umthethwandaba usuzamele uhlaziye lolu daba iphume lesinqumo phakathi kwensuku ezilitshumi lane. Kunjalo nje, umkhokheli womanyano owe-Coalition of Democrats, uMnumzana Elton Mangoma, oncintise kukhetho lokudinga umongameli, laye uthi inhlolisiso enziwe ngumanyano wakhe uveza ukuba uMnangagwa akatholanga amavoti eneleyo ukuthi agcotshwe njengomongameli welizwe. UMangoma uthi lolu khetho kumele luphindwe phakathi kwababili abasana emthethwandaba, uMnangagwa loChamisa. UMangoma uthi inhlolisiso yabo le iveze ukuba uMnangagwa uthole isilinganiso sokungamachumi phose amahlanu 48.7%. UChamisa wathola isilinganiso esilomehluko omncane kakhulu kulesakhe ese 48.1%. Phansi kwesisekelo sombuso welizwe, umthethwandaba waphezulu elizweni owe-Constitutional Court yiwo olakho ukuxazulula lolu daba njalo akula muntu ongaphikisa kulokho oyabe ukunqumile. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
UZulu wakoBulawayo osebenzisa izimota ezithwala uZulu uhlangabezwa njalo evaleliswa liphunga elibi nxa engena edolobheni ngenxa yokunuka womthambiso ezindaweni zokuthwalelwa abantu. UBathabile Masuku ubutsethulela lolu daba njalo.
Lolu dubo lwephunga libangelwa yikuthi abasebenza ukutshayela imichova labasebenzisa imichova kabasela zambuzi lapho abangazinceda khona esilindweni semichova lapho abathuthela khona besuka lapho okwakhelwa khona amavinkili awegodini mall. UMnumzana Thulani Mlawuzi ohlala koBulawayo njalo esebenzisa imota ezithwala uZulu nsuku zonke uthi indlela idolobha esilisenyanyeka ngayo ayisayenzi ngoba imikhuhlane singatholakala ebantwini njalo akusahloniphisi okwenzakalayo.
Akuyenzi ukuthi ethawona nje isithi senta kunukumchemo vele kula order vele I think kumele ukuthi government ingenele laphana isort out ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunukumchemo afana bomjobo bachemela I think ingakuyenzakala kutholakala irank eprop nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zezakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani I think kumele ukuthi igovernment ithathe i-action ngakho lokhoa ukuvalwa kwegodini igodini noma umthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babeyenzela doti yabo endaweni eyi-one yenzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komshoma abasahlonipho makusedinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Omunye wababizela imichova erenkini entsha eceleni kwesitishi sezesa uMnumzana Tricos Ndebele uthi akula zambuzi yikho okubangela ukuthi abantu begcine bezinceda eceleni kwezimota.
Akuyenzi ukuthi ethawona nje isithi senta kunukumchemo vele kula order vele I think kumele ukuthi igovernment ingenele laphana isort out ngapho yafica abathengisa ukudla amabhanana abanye bathengisa into ezidliwa apha kunukumchemo afana bomjobo bachemela I think ingakuyenzakala kutholakala irank eprop nakungatholakala kube le nto engcono engenzakala cause lokhuyana kulaphana vele ikhorelo zezakuthiwa ichayile ezimbabwe kubangela indawo enjani I think kumele ukuthi igovernment ithathe i-action ngakho lokhoa ukuvalwa kwegodini igodini noma umthwetha ngikhona engaklini ngokungcono abantu babeyenzela doti yabo endaweni eyi-one yenzela egcekeni noma kwakhona ababeyenzela egcekeni but kwakungafananda lapha cause umuntu achamela ngemva komshoma abasahlonipho makusedinga ukuthi kube lama-toilet aprova even ama-mobile toilet i-counseling angaprovide maybe kungaba ngcono.
Umthayeli webhupta uMnumzana Bonakele Dube uthi yena lanxa umuntu enikezwa istanda into yokuqala ayakhayo yisambuzi kuqakathekiswa ukuhlanzeka.
First thing yi-toilet even kusiba nama-camp meeting emhlangano lapho kulabantu abaningi first thing yi-toilet
umnumzana Umnumzana Reason Moyo okhangele ukuhambisa kwenhlelo kuchovambayiwa uthi izambuzi ezikhona eduze ziyabhadaliswa, kodwa bakhuthaza bonke abasebenza ezimoteni zabo ukuthi bengenzi ingcekeza kodwa beziphathe kuhle.
Silapha siyabe sikhangele abantu bonke, ama-drivers nama-conductors, ukuthi bonke into yakhona yonke bayenze. Indaba yama-toilet le iyasihlupha kakhulu. Sakhuluma lo Pick and Pay ukuthi asivulele i-toilet siyisebenzise for free. Pick and Pay manje uyasicharge, so sicina sesiyabe siyangena ngaphi ezithupheni kumbe kumabhethini, so kuba khatshana. But siyabe sizama ngendlela zokuyi-encourage abafana bethu ukuthi banganzi bachemela phansi bangayenzini, ukuthi nje indlube ewele phokweni awuyiso. Uyathola umuntu ukuthi ukhona ogangayo akwenze lokhuyana, kodwa vele sithiwa siloko sibhoda nje besikhona lapha nje rei lasiloko sibhoda sikhangela konke izinto ezinjengazonalezi zonakala. Khansilisi-ke sacela ukuthi basingakwazi ukuthi itholi kuyana ngeyakhe kumbe ka-Pick and Pay, so namanje singakabekwazi ukuba bazange asiphendule ukuthi itholi ngekabantu, because lapha thina
indawo zokugadela ezintsha ezabekwa ngukhansili sigoqela umgwaqo ku-6th Avenue emdulini ko-Pick and Pay Hyper kulobhengula Street eceleni kweziyesa. Lezi ndawo zonke zafakwa abantu, kodwa izambuzi akula njalo izimota ziningi. Lokhu kubangela ukuthi abanye bagcine bezisiza egcekeni. Izakhamuzi zakoBulawayo zitshengisela ukudana ngalokhu njalo zikhuthaza ukhansili ukuthi abone ukuthi uyatholisa izambuzi kumbe lezo ezisuswayo ukuthi ziphathise. Obona ngokuthengisa kuchovambayiwa umnumzana Ndabezinhle Mabunda uthi ukutholisa izambuzi ngumlandi kakhansili, njalo okulamanyathela asebewathatha ukuthi bathole izambuzi njalo ngumlandi we-BCC ukwakha. Umqondisi wekhansili wempilakahle kazange atholakale ukuthi atsho inyathela likakhansili ngoba ephakathi kwemihlangano. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngokukhathi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngokukhathi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa ngolesine eGwanda asekuzinga eliphezulu, njalo abaqhuqa lombukiso bathi bakhangelele ukuba ube ngcono kulowanyakinye. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba enkundleni eGwanda Showgrounds, umgcini sihlalo weMathebeleland South Agricultural Show umnumzana George Pengo uthi amalungiselelo ombukiso lonyaka aphazamiswe ngezombusazwe, kodwa kungenani bakhangelele ukuthi uza kuba ngcono kulowanyakenye ngoba kulamankampani amaningi azabukisa lonyaka. Angamathuma isiyaka lombili amankampani azabukisa lonyaka, njalo leli nani liqongile xa kuqathaniswa lanyakenye lapho kwabukisa khona amankampani angamathuma isikhombisa.
Ishiya lonyaka izaba nkulu kwedlula eminyaka ophelileyo. Sizabe sibukisa inkomo ezabantu abavela emakhaya nenkomo esithi khona ngama-commercial farmers, kunama-breed atshiyetshiyeneyo. Sikhangelela ukuthi farmers lama-exhibitors bazaba lethuba lokuthi bahlangane bebonisana betshengisana bafundisane ukuthi sisebenze njani ukuthi sibe lengqubela phambili in terms of i-agriculture.
Umnumzana Spengo ugcizelele sithi akubizozwa kulumbukiso njalo ukhuthaza ozulu ukuthaze ngobuningi ezojabula le muli.
Ngiyathanda ukukhuthaza abantu ukuthi babuye bazozibonela. Ya kuza kube lemidlalo eminingi kakhulu, kulama-drum majors, then aza kuba lemidlalo enjengabo-tug of war, then nabanye abazavela koBulawayo ezimnyama from koBulawayo bazabuya bezositshengisa okutshiyashiyaneyo okwe-entertainment. Abadala i-$2, abantwana i-dollar.
Umnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya, omunye weziphathamandla ze-Show Society, uthi amankampani akhangelelwe ukubukiswa kwakuqala lonyaka abalise kamakhalelekhukhwini e-Econet elungisa isamende ye-Pretoria Portland Cement PPC kanye lebhanga le-CABS. Umbukiso lonyaka uqhutshwa phansi kwendikimba ethi ukulima kuyinsika yentuthuko yokuzinakekela sustainable development through agriculture, njalo ukhangelelwe ukuvulwa ngokusemthethweni isiphathamandla se-PPC ngoMgqibelo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 ntambama kusiyafika ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku live talk lamhlanje kuhlelo lapho esikhangela impilo yabe Zimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum, sihlaziya ukuguqulwa kumthetho wezijeziso zenetho ezethulelwa ilizwe yele Melika owezidera. Singakayi kuhlandla lesibili lalolu hlelo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Iziphathamandla zawele Italy zibika ukuba inani lasebefele engozini yokudilika kwebholoho leMorandi Bridge edolobheni leGenoa selifike kwabangamachumi phose amane 39. Umsekeli wenhloko kahulumende uMatteo Salvini ubike ukuba phakathi kwabafileyo kulabantwana abathathu, njalo kulabaningi abalokhe bengakabonakali. Indawo ebibangwa ngele Philippines lele China ele migodi embiwa amafutha ezimota, ele China selivumile ukuthatha isilinganiso sokungamashumi amane ekhulwini. Njalo sikukhanya lokhu kusebenzile uxazulula ingxabano phakathi kwamazwe angomakhelwane la. Uhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. Namhlanje uChris Gande weStudio 7 uxoxe lo ntombazana ohlala kweLebhilithane.
Igama lami nguJudith Isabel Dlamini, ngihlala eBroadwood.
Ya, ungasitshela ukuthi njengomuntu osemazweni ubona njani okwenzakala ekhaya? Ubulethemba na elokubuyela ekhaya kulandela ukhetho?
Bengilethemba lokuthi ngibuyele ekhaya. But then okwamanjena ash sokunzima sengiphelele lithemba. Okwamanjena sobe ngisebenzisakhe ekhaya, nxa usubona okwenzakala ekhaya kuqeda amandla le ngiqeda ithemba, asela themba.
Manje ngokubona kwakho usuzayenza njani? Kusho ukuthi usuzamelela yini u-2023 ubone ukuthi kuyahamba njani, kumbe uzaphonga ukuhamba nje kunjalo?
Mina ithemba seliphelile ngoba ngingumntwana ngangiselupane. Ubaba wayevanjiwe, bamhamba bamchaya, babemchaya ubaba. So ngangibona amapholisi echaya, amasotsha echaya angaka, kuya ngethusa lokuthi ngiphenduke ekhaya, ngoba mina into nale engiyibonayo into eyayiyenzakala kini. So ngibona ukuthi iZimbabwe kayitshintshanga. Ubabakazi wayezithwele, ababekwenza babedabula, babebaqhaqa abantu abazithweleyo. Ubabakazi wayengubabakazi wamangangimthanda kakhulu, kazange aphenduke. So into engiyibonayo eZimbabwe ivusa ezinye izinyalo zakudala.
Khona ngapho eBradford uhlala le muli?
Hayi, okwamanjena ngihlala ngethu.
Okokuthi kodwa usulethemba lokubana njengoba ekhaya kungalunganga usuzaqala imuli yakho khona ngapho, uhlale khona ngapho?
alo thando kakhulu kwedlule ekhaya. Ngobana uthando ngumntwana uthando engizizwele. Ngibona uthando olukhulu lapha kwela phetsheya kule khaya. Ngoba ekhaya esasikwazi ngamafuthi esichasa abantwana. Abantwana babengani bebamba abantwana besirep libancane. So nxa ukubona kunjana kuyabuyela emuva lokuthi ucabanga ithemba yabososi. Silahlekelela ithemba lokuthi ubuyele ucabanga ukuthi ubuyele hayi ithemba seliphelile.
Manje nxa uxoxisana labanye abakhona ngapho bathini bona ngomumo lo abawubonayo? Siyazi ukuthi bakhona abawusekelayo bathi kulungi lokwenzakeleyo. Kodwa wena uxoxa labo bathini?
Abangixoxa nabo abaningi abathi labo kulungile. Abathi balungile ngaba ingani ingqondo zabo kasebenzi kahle. Ngoba wonke umuntu uyakubona ukuthi abantu bayahlupheka, abantu abadli, abantu abaya esikolo. IZimbabwe yayiyiZimbabwe elungileyo but kathesi selilizwe elimotshakeleyo.
Manje nxa ukhangele okwenzakalayo kathesi ekhaya lokhu, ubona ungani ngeminyaka elandelayo kuzaba le nguquko yini? Sibona omunye umhulumende ongayisiye lo sesemjayele engena esihlalweni.
Ngoba kuqala even kuqala fanele kuqaleni kuselezana uthi kulezapho izani yayilahla amaphepha abanye abantu lokhu into abakwenza sikawuqali kathesi. So lokhu asikwazi ukuthi kuzaphi nabanye sesilahlekelela ithemba ngoba as long as izani ikhona vele abasoze bavumele ukuthi omunye umuntu abuse.
Wona amabandla aphikisayo uwabona njani? Kuyini kahle kahle okuyehlulayo ukuthi angene esihlalweni?
Ngene manje bangene esihlalweni bazangena njani? Izani wabantu bezani baba bebe kuyafana nalokuthi nxa umuntu esize emzini wakho wena nguwo la makhiya ukuthi nxa ezoloja wena ole power. So abantu abaningi baba bephandle izani ngabuye ibabakhulu bayenza belahla izinto and then abanye abantu babe bethengwe ngemali. Abantu abaningi bathengwa izani ngemali ukuthi bezuze isikhundla but babengakwazi ukuthi bathengise ilizwe.
Hayi, kuyezwakala. Ungavalela isiZulu?
Ngiyalivalelisa uZulu kandaba. Isizwe yami iyakhala kunani thina abanye ngapha siyadla but nxa sikhuluma lina abesekhaya lingamaqhawe ngoba likhangelile ilizwe lethu. Ingani inkosi singaba lani ilizwe kulobu buhlungu elihamba kithi? Siyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Ube lelanga elihle.
Kulungile Mbongi.
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini obekhuluma ecingweni lo-Chris Gande owe-Studio 7 eseBhilithane. Kulo mongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende seBrightbridge oxotshwe umsebenzi ngemva kokuchothoza uhulumende weZANU-PF esithi nguye obangela zonke indubo eziselizweni. Umkhokeli wesibhedlela lesi umise unkosikazi Senzeni Klassen umsebenzi kunsukwana ezedluleyo esithi wephule umthetho ngokuchothoza uhulumende. Amagqwetha alwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights asole kakhulu isehlakalo lesi. Athi njalo umongikazi lo sehlalela evalweni ngokwethuselwa ngamapholisa esithi alakho ukubulala abantu bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe uNtungamile Nkomo oweStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Difa Dube, yena othi unkosikazi Klassen kamelanga axotshwe umsebenzi ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo njengaye wonke umuntu.
Ngibona ngathi kube yinto embi kakhulu ngoba nxa abantu bengasuthiseki ngento abayifunayo kuqakathekile ukuthi bayikhulume ukwenzela ukuthi yena engohulumende abekwazi ukuthi abantu izidingo zabo zithini njalo abekwazi ukuthi abantu bafunani. Yena kathi bengafanelanga ukuthi benze lelo nyathelo abalithetheyo. Into ebiqakathekile ukuthi bazwisise ukuthi imbangela kuyini eyenza umongikazi lo azakhuluma into efana lena leyo. Uyena uhulumende ngumlandu wakhe ukuthi bekufanele ukuthi alungise lolo daba abe nesiqiniseko sokuthi udaba lolo luyalunga njalo kondise ukwenzela ukuthi esiyisona yindlela yokuthi uhulumende afanele ukuthi aqhube ngayo yindlela ngoba uhulumende futhi aqhube indlela yokuthi azwe ukuthi abantu bona bathini andibana ukuthi athathe amanyathelo. Uhulumende yena ukhona kodwa uhulumende ubusa abantu but nxa kungela abantu akula uhulumende. Yiko okuqakathekile ukuthi azwe izikhalazo azwe into ekunye umongikazi ukwenzela ukuthi babe ngohulumende oqondileyo babe ngohulumende owazi umsebenzi wakhe. Kodwa indlela abathengisela ngayo ukuthi bathathe inyathelo leyo abalithe teyo into embi lana ngoba kakhulu sesithengisela esengani uhulumende lo esiya kuye sekunguhulumende mhlambe sekufuna ukusithengisela ukuthi usetshengisa ama-sign detectorship.
Alubana ethe waya emthethwandaba lumongikazi Dube ngokubona kwakho wayaphikisa ukuxotshwa kwakhe umsebenzi umbona ephumelela yini?
Uhlupho lapho lukhona babunkomo ukuthi indaba zasekhaya emthethwandaba ziba luhlupho ukuthi kusuka bazithatha azisabanga imithethwandaba ezimele yodwa sekwaba imithethwandaba ukuthi amajaji asemthethwandaba aqalaze emuva aphakaze kuqala ukuthi onguye ovusele licala emuva ngale kungabe kungubani. So yilabo bokulohlupho khona ukuthi kade bengazika njalo uthole ukuthi noma bekusethula isinqumo sabo kulokho kuqhalazwa kukamongikazi kade bezaqala bakhangele mhlawumbe uthole ukuthi ngabe thole ukuthi into le isuka kuhulumende kube nzima ukuthi baphawule okuyikho okufaneleyo noma baphawule beqondisa into eyiyo eliqiniso. Kodwa-ke khona lilungelo lakhe umongikazi njengomntwana weZimbabwe ukuthi akhulume into ayifisayo.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo oluntu lapho-ke limzwe ixoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe-Studio 7 ekwelebhilithane. Kwezemidlalo lamhlanje abanhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association bathi ngomnyaka ozayo umncintiswano weZimbabwe Open uzakuba ngowezinga laphezulu njengoba belenhlelo zokunxusa abadlali bakwele Gipite bona abahamba phambili emhlabeni jikelele. Intethe lezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolo daba ngokugcweleyo.
Isiphathimandla senhlanganiso yeZimbabwe Squash Rackets Association uLucky Mlilo uthi umncintiswano walo nyaka wabungenwa ngabadlali abambalwa abavela kwamanye amazwe wagoqela eleNigeria, eleZambia, Malawi, Swaziland kanye leSouth Africa. Njalo ngomnyaka ozayo bazakhuphula izinga ngokubiza abadlali bakwele Egypt bona abazintshantshu emhlabeni jikelele. Abadlali laba abavele kwamanye amazwe yibo abafike bathatha izicoco ebezidlalelwa. Njalo umlilo uthi kuzamele abadlali bakule Zimbabwe bakhweze amasokisi ukuze baphinde njalo beqale unqoba.
Kutsho ukuthi kumele sidonse amasokisi esenini. We haven't won ama singles for obaba in a very long time. Omama actually sike sawina 2 or 3 years ago. Ama doubles sike sadominate asemini. I-team ika Mike Benz lo Unesbe ike yadonsa 12 years consecutively iwina. Yasibrekwa that spell ngabafana beSouth Africa and yibo abawina
Onqoyi umncintiswano wabesilisa ngoChristos Potgieter yena owaphakamisa isicoco ngomnyaka ka-2016 njalo lo nyaka unqobe uGundanji Kalengo oyisizalwane saseZambia nge-3 kanya. UPotgieter ubambisane lomngani wakhe uJimmy Shepush laye ongowaseSouth Africa ngomncintiswano wabesilisa abadlala bebabili banqoba uMike Benz lo Neil Nesbitt nge-3 ka-1. Ucelela besifazane unqobe uYemisi Olatunji oyisizalwane selizwe laseNigeria yena unqobe udade wabo ubusayo nge-3-1. UPotgieter loYemisi bathole inkulungwane zamadola ngamunye ngemva kokunqoba kwabo lokhu ngomncintiswano wabesilisa asebekhulile kudibane izinzalwane zelizwe leZambia. Kwathi uPaul Chanda nguye ophakamise isicoco ngemva kokunqoba uFelix Chilufya nge-3-1. Ekhuluma nentathe lezindaba yokupheleni komncintiswano uPotgieter uthe uyathokoza ngendlela umncintiswano weZimbabwe Open oqoqwa ngayo ngabemathebeleleni Squash Association okokuthi ngomnyaka ozayo uzamema abadlali bakwele South Africa babuye bezoncintisa ngobuningi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Bonike isikhathi sasavuma ukuba siqhubekele phambili kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa weZRP athi isiphathamandla somanyana wamabandla aphikisayo weMDC Alliance uMnumzana Tendai Biti ubotshwe ngokusemthethweni emngceleni weZimbabwe lele Zambia. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule amaphepha akhe emthethandaba waphezulu oweConstitutional Court okuphikisa isicelo esithulelwe idalelinye umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Kuthi ke amalungiselelo ombukiso wezokulima owemathebeleland South Agricultural Show oqala kusasa eGwanda asekuzinga laphezulu. Silugqiba ke lapha usilelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.